Abantu abayingcosana bavote kukhetho lwama-by election oluqhutshwe ngempela viki. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi abantu abavote koBulawayo bayisilinganiso sokulitshumi lambili ekhulwini 12%, njalo balutshwani kakhulu abavote kukhetho lolu eBinga, eBeitbridge, Lupane lakwezinye indawo. Abaphikisayo bathi lokhu kuphehlwe libandla le-ZANU-PF elifuna ukuba lamalunga amaningi edala lephalamende ukwenzela ukuguqula asantando isisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, ngomunye wabakhonona ngokhetho lolu.
Ukhetho ke olwenziweyo lolu belungekho emthethweni, lukhetho lokuqilibezela iZANU-PF ibizincinta ngokulungisa okunye okungamaphathi isithi incintisana lakho ikwazi ukuthi akulamuntu encintisana nayo isikhipheke ibandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa onguye ome eqinisweni ngodaba lokumela abantu beZimbabwe ikwehlukuluzwa ezondwa etshona ethethiswa kumaradio ezanu kutshengisa ukuthi nguye umkhokheli okumele simlandele ngweba nguye ome eqinisweni njalo ome labantu inkundla kenkulu yomhlangano we-CCC Citizens National Assembly izahlala ke ihluze lolu daba kakhulu aphume ke ama-decisions amakhulu esizawachazela ilizwe ukuthi hayi ngemva kwalokho okwenzakeleyo njengebandla thina sesithi abantu beZimbabwe i-direction esesiyithatha yileyi. Ngalokho ke amalanga alandelayo la sizawe silitshela ukuthi hayi umhlangano lwani usuwenziwe sesiyihluzile lindaba edala elikhulu lomhlangano we-Citizens National Assembly sesilichazela ukuthi ukusisiya phambili i-direction ezizayithatha njengeparty.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee uthi akumangalisi ukuba kube labantu abalutshwane abavote kukhetho lolu.
Ukhetho lwama-by election alukaze vele lwaba lamanamba amaningi kakhulu nxa lusenziwa. Siyananzelela ubana abantu abaningi kakhulukhulu bavame ukusukumela phezulu nxa kulukhetho olwe-general harmonized election olugoqela umongameli uMP lamakhansela. So ukhetho lwama-by election vele lubuya lumi ngendlela enjalo ukuthi kona amanamba abantu abavotayo abamalutshwane. So akula lutho esingalukhuluma ukuthi kona mhlawumbe lokhu kutshoni kumbe akutshoni, yinto vele evamileyo eyenzakalayo ubana ama-by election ahlala ethola inani labantu abavotayo lisiba lulutshwane nxa sithi siqhathanise lama-harmonized general election. So yiko kwenzakeleyo, impumela yona leyo, abanqobileyo banqobile. Ngiyakwazi ubana out of ama-seat angu-9 ade votelwa sithethe ayisikhombisa angu-7 amabili ahamba-ke ku-triple C. Ngakho-ke yiko kukhona, yiko esihamba ngakho. Yikho vele indlela eyenziwa ngayo kwelakithi eZimbabwe nxa sikhangela ama-by election.
Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukhetho lolu ludalwe ngokwenzakala kubandla le-CCC.
Ukhetho lolu olwenziwe ngomgqibelo ngingathi lukhetho olungajwayelekanga. Ukhetho lapha i-factionally olubangelwe yi-factionalism ye-triple C. Siyabona i-factionalism ye-triple C iyafana le-factionalism eyezanu eyazala ikhu eka 2017. So ke bangabe besitsho ukuthi izanu ibizincintisela le-triple C ngenye indlela, kodwa akutsho ukuthi la amanye amabandla ngamabandla angatsho lutho. Ukungavoti kwabantu kuba yikusekela izanu ukuthi ungavoti. Kungabe kuyinto abantu esingayibona ngendlela etshiyeneyo, kodwa nxa ngoba indlela ivini i-CCC kumbe MDC evotelwa ngayo ivotelwa ukuthi izanu ingawini. Nxa sokumele ukuthi kuthiwe khona soze kuvotelwa amanye amabandla kungcono izanu iwine, then ke osesiba yizanu ke ngubani khonapho? Ngoba sasizwe kakhulu abantu be-CCC besithi khona abanye abantu bayizanu, but sibona abantu be-CCC abayibo abathi khona ebababambileyo bebevele befuna kuwine izanu ngenye indlela, ngokwesaba nje ukuthi kuthiwa hayi asilandeleni i-constitution kuphela. Kulo hlupho olukhulu kakhulu oluselizweni, Yikho thina sisithi ilizwe kake kuhlalwe phansi kuboniswane ukuthi kanti kuyini okungenziwa okungasiza ilizwe. Abantu kabaselayo iconfidence la kuyo i-CCC yona leyo inezimatches la kuzana abantu bengalayo iconfidence. Ngoba nxa ubona kuvotelwa umuntu ewina nge-1000 votes u-MP kuyayangisa lokho.
Ukhetho lolu lwenziwe kulandela ukuxothiswa kwamalunga e-CCC edale lepharlamente ngumnumzana Sengezo Jabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, ngingu-Gibbs Dube.